indawo zokwela phela zikahulumende ezetsheneyo zithi labo abangene eZimbabwe kumele baphange babona abazimpila kahle uma bengaqala ukuzwa izitshengiselo zomkhuhlane we-typhoid okugoqela uqhuqho. Liqaphele uma livakatshela eZimbabwe ikakhulu eHarare. Umbiko otholakala esibhedlela lemaklinika kahulumende eHaboroni lakumanye amadolobho. Umbiko lo uqhubeka ubalisa ukuthi umkhuhlane we-typhoid waqhamuka eHarare ngomfumfu nyakenye, njalo abantu abadlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amabili batholakala belawo, kukanti kunakelwa ukuthi abayisificamunwemunye babhubha. Isixwayiso lesi esikhitshwe lugatsha olubona ezempilakahle eBotswana sithi i-typhoid iqhamuka kakhulu esigodlweni eHarare lapho okuminyene kakhulu. Kulamakhulu akade ekukhefu lephasika eZimbabwe abakhangelela ukuqala ukuphenduka eBotswana ngakho kuthiwe baqaphele uma bengaba lezitshengiselo zezi-typhoid. Umnumzana Alec Piri uthi ubone isixhwayiso sikahulumende weBotswana ngesikhathi ehambise isihlobo esingezwa kuhle kwenye iklinika eMhodisane duze lesigodlo iHaboroni.
Umbiko oqakathekile abanye bavela eZimbabwe bengazi, njalo kumqoka ukuthi baphange baye esibhedlela uma bezizwa belezi tshengiselo ze-typhoid. Kodwa sizwa besithi ungathi sebenelise ukuvimbela ukwenunetheka kwawo umkhuhlane lo eZimbabwe.
Kuleningi elihamba ikakhulu ngamabhasi lisuka eHarare lizothengisa impahla etshiyeneyo ikakhulu edolobheni leHaboroni okungabe kubangele ukuthi ugatsha lwezempilakahle eBotswana lukhiphe lesi sixwayiso.
Bakhangela kuleningi elisuka eZimbabwe especially eHarare lisiza lapha bezothengisa ukudla lezinye izinto ezitshiyeneyo okungabe kwenze ukuba uhulumende weBotswana akhiphe lowo umlayezo.
Ukumemetheka kwe-typhoid eZimbabwe kubangelwa yikungahlanzeki kanye lokuminyana emzini eminenge eHarare lapho ngelamanzi ahlanzekileyo. Uhulumende ngakelinye icele uthi abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare yibo ababangela ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Ngumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSaharan kwelaBotswana.